So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 kuNtulikazi 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlangane lomongameli Cyril Ramaphosa wakule South Africa bese Niger emhlanganweni we-OAU bakhulumisana ngokunceda eZimbabwe ngamandla kagetsi. Kambe ukukhuphulwa kuluhlu lwamazwe alezisebenzi ezileholo elithe xaxa kwenziwe eZimbabwe ngelibhanga le-World Bank kuzaphathisani ilizwe leZimbabwe.
Ungizazi sebesebenzi bekhuluma besithi bona abantu eZimbabwe zokuthiwa khona sokuhambelana lezithembiso ezikamnangagwa.
Lamhlanje sisungula inhlelo zeviki yonke lapho esizaxoxa lengcwethi kwezombusazwe. Sizibuza ukuthi kwenziweni ukuthi kuhlengwe umnotho welizwe.
Asivumeni siza seZimbabwe ukuthi hayi lapha esikhona ekhethi esikhona kathesi. Umkhokheli wethu okhona ngobani nguye uMnangagwa omphikisayo ngobani nguye uChamisa. Singaqedi isikhathi silokho sisithi asibuyeleni enqindini siyekula ngoba kusincedile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlangane lomongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa bese Niger bakhulumisana ngokunceda ilizwe leZimbabwe ngamandla kagetsi. Ababili laba bahlangane ngasese komhlangano womanyano we-African Union owenzelwa elizweni leNiger edolobheni leNiamey. Phansi kwesivumelwano sababili laba, iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezamandla kagetsi oweZimbabwe uza kuya kwele South Africa lapho okuzalotshelwana khona phansi isivumelwano sokuphathisa leZimbabwe ngamandla kagetsi asehlala isilela elizweni kulandela ukwehla kwamanzi edamu leKariba. Kodwa ele South Africa lalo lihlala licitshela izizalwane zalo amandla kagetsi ngoba lawo ayasilela kulelo lizwe. Kambe okwenziwa libhanga lomhlaba ele World Bank ukukhuphula eZimbabwe kuluhlu lamazwe alezisebenzi ezithola iholo eliphansi. I-lower income ngesiNgisi lasiwa kuluhlu lamazwe alezisebenzi ezithola iholo elikhuphuke kancane i-upper middle income ngesilungu kuzaphathisani eZimbabwe. Ngeviki edluleyo leli bhanga lifake eZimbabwe kuzinga linye lamazwe athi Senegal, Angola, Ghana lele Comoros abikwa eselomnotho othe xaxa. Leli bhanga likhangela impawu ezimbalwa ezikhomba ukuthuthuka komnotho elizwe, isilinganiso sokugugudeka komnotho inflation, inani labantu elizweni lokunye okunjalo. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akungeke kwaba liqiniso ngoba umnotho welizwe uqhubeka usiya nganxele.
Lokhu singathi engxenye ekuwumana kwabantu abadala, phela abantu abadala abakhethiswa. Ngingazi ukuthi nxa besithi wona ama-income, inzuzo abantu singathi sikhwelele. Ungizazi sebesebenzi bekhuluma besithi bona abantu eZimbabwe zokuthiwa khona sokuhambelana lezithembiso ezikamnangagwa. Ukuthi vele into yakhona iyabe ingamanga. Angiboni ukuthi iklasi abayitsho ukuthi ikhwelele yiphi ngoba abantu abaningi kathesi sebengabayanga. There are more poor people kathesi abakhona kulalaba abakhona kuRhodesia. so ngazi akula middle income phela eZimbabwe. So angazi ukuthi inombolo zakhona bazithethe ngapi.
Kodwa njengenhlanganiso engani ithembekile, ubona ungani kuyini okungakwenzakala lapha? Babe bephiwa inombolo ezingayisizo yini kumbe kukhona okunye?
Hayi, iWorldbank asingeke sithi inhlanganiso ethembekileyo ngoba nxa bekhipha izinombolo bekhuluma izinto kuhambelana lokuthi inzuzo abayifunayo elizweni lakhona kwini. Njengathi sanje vele sile sikweletu esiningi kuWorldbank, so bengazi bakhulube kuhle ngeZimbabwe kutho ukuthi even i-priority yokubhadala izikweletu yeZimbabwe government iyatshintshe, abantu babo abasebenza eZimbabwe baphatha kuhle. So ukuthi sithi inhlanganiso elungileyo asingesitsho njalo, bona bakhuluma nje into abafuna ukuthi bayikhulume ezama ukuchaza ilizwe lakhona ukwenzela ukuthi izikwele zabo zibhadalwe.
Kodwa yona le imbiko ayisoze iphe na ithemba kulabo abazosungula amabhizimusi, i-investor confidence ngesilungu.
Yabona ukuqala vele ngathi sisaqala kakhulu sakuqala sakhuluma ngakho khonokho ukuthi wona la ama ratings akhona abo-World Bank, abo-Standard and Poor's, S&P ayanceda ukunikeza ithemba kulala abafuna ukuzongenisa izimali zabo. Kodwa bengxa loba ibhenki enkulu ingazi khulume bala abantu abasuka bengena bekhangelisisa ukuthi ukubanjwa kwempahla, property rights, rule of law, you know, ama-institutions bayathumisa abantu babo. Kunganceda ye ukuthi ubeleke singathi ngesikhiwa i-risk sector ibe ngathi ilutshwana, kodwa abanikazi bemali bababuyayo bezozikhangelela bodwa. Okwakathesi mfowethu, nxa ungena eZimbabwe akula magetsi, akule ama-queues epetrol, akuncedi lutho.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Bekulomhlangano omkhulu obuhlaziya indaba eziphathelane lelungelo labantwana owenzelwe eUganda ngeviki edluleyo, kodwa uhulumende weZimbabwe kayanga emhlanganweni lo. Umnumzana Masimba Kutshera, ilunga leWorld Council of Churches, ubekhona lapho emhlanganweni wakhona esixoxelaye ukuze sizwe obekwenzakala emhlanganweni lo.
Kathesi uhulumende kekho, mina ngibuye lapha ngimelele iWorld Council of Churches. Kulabanye abakuhulumende ezinye inkulumende ezinjengeyabo Burkina Faso abakhona kathesi, kodwa angibonanga ukuthi eZimbabwe uhulumende ubenxusiwe kumhlangano lo.
Manje libona ungani impumela yomhlangano le izemukelwa nangu uhulumende?
Angiboni kuludubo ukuthi uhulumende amukele impumela le, ngoba indaba le ukuthi siqede ukuhlukuluzwa wabantwana injongo uhulumende ake atsho ngaphambilini ukuthi ulayo injongo yokuthi aqede ukuhlukuluzwa kwabantwana. So ngibona njengani impumela ezinjengalezi, singahlala phansi sibili lo hulumende asitshele ukuthi laye ubona njani, njalo ufuna ukuthi akuhambise njani ukuze injongo yethu eyokuthi siqede uhlukuluzwa kwangkhona yenzakale.
Lona udaba lolo lihamba ngalo lubhahe kanganani eZimbabwe?
Lubhahile kakhulu nxa ungakhangela ukuthi lakhathesi ula bantwana abayendaba sasebancane, kule ndaba leziyana ezi-child labor, kule ndaba ezokutshaywa kwabantwana esikolweni. So lubhahile udaba lolu kakhulu. Abantwana bayahlukuluzwa emzini lapha abahlala khona, lase-church lapha abaya khona. So bona njengani ludubo sibile okumele uhulumende angenele abe lo hlelo olokuthi lungaqedwa njani.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe njalo elilunga leWorld Council of Churches, ubexoxa icingweni leStudio 7 eseUganda. Okwamanje ke sikhangele inhloko zendaba eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba ayachiyeneyo. Siqale ke ngephephandaba le Herald lona elithi unkosikazi Auxillia Mnangagwa usekhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini isilalo wamakhosikazi awe Organization of African Union First Lady for Development emhlanganweni we African Union oyenzelwa kweleli nje sikhuluma nje. Iphepha ndaba le Herald liyaphinda njalo lithi umsekeli kamongameli onguye osephethe isikhundla sikamongameli umnumzana Kembo Mohadi usetshele osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla ezitolo zabo mahlayana ukuthi baso. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya lilalele okuvela kini balaleli bethu elisithumele khona nge-WhatsApp.
Hey linjani amsakazane Studio 7 banjani abantu? Yeah, Cloud Mhlanga ngokulawayo. Ha, kunzima lapha. Etropeni ya siyabuya kumnyama amagetsi yahamba isikhathi eside amabhizinisi yabuyela emuva khonokho kuncane siphila ngakho kuhle kubuyela emuva vele manzi lawo eyi ya kunzima sibili bakithi asazi ukuthi nokuhlupheka kwabantwana bezimbabwe kuzaphela nini kunzima kakhulu. Yebo.
Ntanda nonke abantu bakithi. Ngibonga kakhulu.
Mina igama lami ngithanda ukuthi ngithi ngumkhuthe, ngihlala eGadadi Village endaweni yaseNtaba Sinduna. Kodwa kwamanje ngikhuluma ngisendaweni yeLupane kosivalo. Ngithanda ukuthi ngithi esibhekane lakho empilweni zethu phakathi kwesizwe indlala. Lonyaka izulu kalinanga, asilakudla emasimini. Njalo uhlupho olukhona elizweni kuselakala kwemali, imali kayikho, kayitholakali. Lanxa ungazuthola yona le imali encinyane elingeneyo, uhlupho olusuka lube khona ukuqonga kwentengo. Intengo ikhwelo kwamagama, asisayenelisi ukuphila, asisayenelisi ukulapha izihlobo zethu ezibhedlela, kakula mithi, kakula lutho nje, konke nje esikhangelele ukuthi kungasiphathisa phakathi kokuphila. Impilo inzima kakhulu ukuthi kasisakwazi ukuthi senze njani. Sise sikhumbule isikhathi sika baba uRobert Mugabe uthi $10 yakhe ebondini othi thenga sibili into ezingani zingcinywanyana ukuthi liphile labantwana. Kodwa i new dispensation le ekhona eka baba uMnangagwa iyasimangalisa ngoba inyendlala isibisela isikhathini sokulamba isibisela isikhathini semva. Sise sikhumbula ukuthi ngawo baba uRobert Mugabe angathatha isihlalo sakhe abamdlala sona ikhu aqhubekele phambili mhlawumbe ngenxa kungaba ngcono. So siyacela bakithi ukuthi nga ubaba uMnangagwa uyasizwela usizi ehle esihlalweni njengoba nevele ngazange akalunukele olukhetho olungazange lube ngolwakhe. Asixolele njengabantwana beZimbabwe siphucuke siye phambili bakithi iZANU-PF sisibulele okweminyaka eminingi singalampilo enhle sidutshwa iZANU-PF bakithi siyalamba asilamsebenzi abantu bahluphekile abantwana kasenelisi ukubafundisa senelisi khona ukuthenga amabhuku. Siyacela ukuthi baba uMnangagwa ngawe uyasixolela nje usizwele usizi uyehlala phansi lomfazi wakho nje lovayisi wakho uthi wenga loKembo Mohadi ogulayo lisiphumuze ke siphumule bakithi iZANU-PF sacha.
Hello, Studio 7, linjani? Hayi, thina ngapha siyaphila, inqobane silobela nga. Hayi, siyaphila ngapha, indlala ilanga yachisa izula linanga ngapha, so indlala engapha silobela inkulu kakhulu.
Kati tongondi budzani mwibani we Studio 7. Kuti kati babo bani no imka, uMnangagwa wenu. Kuba kuti wakaiti tama hudo dzakati gwila kango kuti yawo buta. Wonu neMnangagwa unochinya kwazvo tongombudzani mari dzedzi dzatakanogwa kuZambia kwenzi tibuya tega tibulawa mahara nanasi tadzatadzipedzepela nyani lokutifa isitwachi kwegula tichabona kumeho nezamo tinyima moti mari dzedzi moja mukati patafa kati tongotikolisa nivo mari dzedzi dzedzi tini mukonwa mutibudze kuti mukonwa moti pani mokwa moti kwala manyepa koka munyepa eh mari dzo buda eh mari dzo buda takanda eliya gole ku Harare kweni tishika kuti tigala tikulofila ku Harare tinaka kutama mupedza mubora kuti tachimuvhotela munyalala zvenyu nya nanasi nanasi doku munyena mahamunyena machiguta nti katiyo zano yenyu isingazive vamwe vanhu vakagwila vompi moti tinitechini kai moka muti tama makudo anomwedza imwinji aakoka muna mweya akaipa valume muzijali sho tamani levesva tongogula nemari heyo voke nemoti pani mutipe mani au toza tikapela nya kusina chatakawanavo takagwira kako zvingapo nhasi nomotika nedzimota motamamota nadzikura machina gumunanga kwavo tana dzinoova dzinodhura inonda 30 minutes koga wasvika kwaaya akuodya mumahotera nemasimba edu hai tongotamani mari yedu ibude valumiwa hai orit mumbudze sipiriwoyo mberi koko kuti toikaka mari yedu hatizondiravo kumpi kuzoti hatitopiwa mbasi
hai ndinasive nokuva nconywana kodwa sigala abantu bakithi ngelizwe into ezenzakala elizweni bantu bakithi yizo ezisenza sikwazi neemuli zethu ukuthi zivuke kanjani zilele kanjani zishone kanjani yinto esenza sibe siloku sibhizi sikhuluma nana sifuna ukuzwa ukuthi abantu bakithi bashone kanjani bantu bakithi akusiko ukuthi siyathanda ma singazwanga ngempilo yabo sizwa sinosizi kakhulu ma uzele kuyahela mpela ukuthi eshe manje sibetha kunamagesi indlala kodwa zona iziphatha amandla zethu azizihluphi azizikhathazi sithi sidla phasi njengenyona akekho umuntu osiholelayo ukuthi sizodla sisuthe hhayi sithole nzima abantu bakithi noba nje iy'nhliziyo zethu zibuhlungu kodwa hayi ngelinye ilanga sizoxola kodwa kudala ngoba liyazibona vele azinandaba nathi siyaziphandela apha abafowethu bashonele egangeni suka kuzosa ubuhlungu bantu bakithi ngoba bebalekela yona le nto esekhaya into sisixoshela izulu kodwa ukwezwe bejiko chuma labogawule bethi hayi kurayithi uzibuze ukuthi umuntu onjalo okhuluma lowo mqondo lowo akazalanga na
ye bayakhuluma abalaleli be-Studio 7 lawo ngamazwi ke abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingasithumela lani ngapha sisifake siwafake ke amazwi enu emoyeni siyabonga. Kube lokujabula izolo ngapha kwelemelika kulandela ukuthatha inkezo yeFIFA Women's World Cup emdlalweni ebisenzelwa kweleFrance. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika uMdingilizwe Mguni sambuza ngalolu daba.
Ukuthiwa kwethu enapho mama lisibile ngoba hani sengama champions lawo isikhathi yakhona so ukhali ngane labo mama liqinile but hayi qembu labo baba hayi lelingane alicinanga ukuzwayo and like sengilizwe lile mali into engiyibonayo ukuthi yona imali yakhona kusports bayifake kakhulu kulawo ngaba ama-sports njengabe-baseball le-American football aba-investi kakhulu
kungagcina kusiba liqembu eliqinileyo yini ngokuya kwesikhathi elenguqu elabo baba lalona leli elinqobileyo
hayi labo mama ukugcina vele njengoba ngijhile ukuthi ngama-defending champions so it's not liqembu eliqinileyo but elabo baba i-opportunity ozesikhona ngoba ungananzelisisa kabi iqembu lakhona with i-immigrant population ekhona lapha ngabantu bona abangama-immigrant abasebethole abavele besuka emazweni wona lawo okuthandwa khona ibhola.
Lo ke nguDingilizwe Mguni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Asinamali namhlanje ke sisungula inhlelo zeviki yonke lapho sizaba sixoxa ke lengcwethi ezicubungula ezombusazwe sizibuza ukuthi kanti vele kuthiweni ukuze ilizwe libe lenqobela phambili. Ye, esisungula ngaye uhlelo ngumnumzana Bekthemba Mhlanga.
Into ekhona kakhulu lapha mfowethu ngokubona kwami, ngibona ngani into yokuqala okumele kwenzakale yikubana izizalwane zeZimbabwe zivume ukubana hayi sesidubeke kakhulu ngoba kudubeka okweminyaka edlula amathumi amabili aso sikhathi esifitshane leso sokudubeka. Ye, kukhona ukuxabana okungakubekwe khona, but ngibona ingani kathesi sesinalo ithuba lokubana singani siqalise ukutsha siye phambili. Yikho mina ngibona ingani okokuqala asivumeni sizana seZimbabwe ukuthi hayi lapha esikhona ekho sesikhona kathesi. Umkhokheli wethu okhona ngobani? Nguye uMnangagwa. Omphikisayo ngobani? Nguye uChamisa. Singaqedi isikhathi silokho esithi asibuyeleni enqindini siye kula ngoba kusincedi lutho lokho. Kathesi yonke imizamo ekhona ezama ukufaka nguhulumende ukubana ilizwe liye phambili ayingeke ihlume ngoba isikhathi sangikhona sokuhluma sibi khona. Kuzathi laba o-Chief Chovela abafuna ukutshotshozela bemengaphandle labo bathola njani isikhala sokubana betshovele bengaphandle. Yikho mina uqale ngibona ukuthi asivume nini ukuthi lapho esesikhona ikho esikhona then sizaqalisa ukuthi sibone phambili sizakwenza kanjani.
Ubona ungani kungenziwa njani ukuthi abantu bagcine bevumelane ukuthi hayi yikho lapho esikhona?
Okokuqala kathese uyabona mfowethu ukuthi kumele sikuvume kathe sokuqala ukuthi singaze sithi indaba yokuthi wahamba njani kukhetho seludlulayo siyaphila la. Yikho kumele sikuqale sikuvume khona ukuthi hayi sokwaphila lo. Kodwa singabe silokhe laba abanye abamalanga abamabandla aphikisayo besithi hayi akuphilanga ye thina siloku khona nokuthuza kutsho ukuthi akulo okunye okungenzeka. Ngike ngabona nje kula malanga abavula okungani sokuqala singani sokulokukhuluma labo phakathi kwamabandla aphikisayo ukuthi hayi bantu asivumeni thi okukhetho sokwaphela. Siqaliseni ukubana nxa kukuthi uhulumende siyamhlala ibhobho njengolokho kuthiwa ngabafana bezigridi simkhanyele sinjani simhluza izinto ozenzayo esenjani esembusweni ayikho nisibe lokho esikhanyele okwangemuva lokho sokwedlula.
Labo abaphikisayo abathi bona kumele umongameli azehlise angabi nguye umlamlankunzi njalo angabi nguye okhokhela inkulumo ezingenziwa kungenziwa njani khona
lokho? Kungasoze kwenzeka lokho ukuthi low army ethi hayi mina ngisoze ngikhulume ngikhokhele into enjani idale lokubana sihlalisana njani. Lokho I think ningangcono sikukhothe simbi ngoba okukhona athe semkhothweni ukuthi la madoda abusayo azazi yena emthethweni ukuthi hayi yibo abantu abanjani abakhethwayo ababhekwe ngumthetho ukubana yibo abantu abayintshana. Okufuna kwenzakala athe sikuthi abanye laba bengabe bedliwe belokukhonana kwabo bethi hayi madoda laphana sibona ingani sayidla kodwa bot ingani ingani labahambele kodwa sikubonile lokho right. Esesihamba ngakho kathesi ukuthi asilungiseni ezomkhonomo silungiseni ezenhlalakahle kwethu yabantu yenzani ke imithethweni siyibone ukuthi isebenza njani asisoze siyikhube kumbe sizame ukuyiwisa kodwa lapho eliphambanisa khona sizalitshela. Hayi khona lokho ukuthi liphakathi kwendaba yangikhona omunye ubhizi ucela abantu ngalo ukuthi kungenele kwabantu bethanya ngamaregeni. Angiboni mina ukuthi kungasinceda njani. Okungapha kulaba ababusayo ukuthi bona nxa kodwa bethi hayi bengabi ngomahlangandlela bengathi hayi thina sifuna ukukhuluma labantu bevume labo ukuthi hayi siyalizwa lokho okutshoyo le mboni yena elifuna ukuyifaka phambili ukubana singalungisisa njani ilizwe siyalalela. Labo bengaphonga ukuthi siyalalela ukukhuluma nxa kuyikuthi kulesikhathi abaphambanise khona labo bephakamisenze bethi hayi madoda lamaninikazi sizwile laphana siphambanisile lokho sake sikumise asizameni lokho kunjani elikufaka phambili kubana kungasebenza ngoba kathesi bonke abantu basadalala besiyala abanye bethi hayi thina lokho sikwenzayo yikho kuphela okuqondileyo labana abanye labo basadalala besiyala ukuthi lokho likwenzayo awusoze kuye lutho ngoba thina siyakudonsa kuphela.
Wona umkhonomi ungavuselelwa njani kule ngxabangxozayo nale?
Kathesi into ekhona yikubana ungathi uyakhangela ukukavele umkhonomi weZimbabwe wena ngowawo kuyini okwawubambile uqinile sibili kusukela kudala kudala. Uzathi uyakhangela ukubana kakhulu ezezilimo kumbe ezokufuya yizo ekade zibambe ilizwe wakho. Yikho kumele kuqale kulungisiswe khonokho ukubana kunjani okokulima lokwezifuyo kulungisiswe kakhulu. Siyabe sesiyilizwe elinjani elithenga amatamatisi kwamanye amazwe? Siyabe sesiyilizwe elinjani elithenga ama-onyeni kwamanye amazwe? Ngoba lokho kwenza ukubana sithathe imali elesisindo imali njengama-US dollars siyathenga amatamatisi imali yasayithatha ukubana siyisebenzise into elomhlonzi enjengokubana sithenge imithi siqhathe labodokotela sithenge lemitshini ezisebenzisa ezibhedlela ngoba sibhizi sisebenzisa imali enjani sithenga izinto okubana liba siyazisebenzisa thina ngokwethu. Okwesibili kubana sinungisukuqathi olunye uhlangothi olunye uyabona imikhono emazimbabwe ukumise ezinyawo ezintathu sengengalo ubalo lokuqala lolo lwezilimo lani lolokulima. Olwesibili bekulunyawo lwani lama-industry. Ama-industry lawa kumele sinjani avuselele and ukuvuselelwa kwawo ufuna ukubana bethole imali enjani yokuthenga imitshina bethole imali ama-raw materials abasebenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Bekuthemba Mhlanga, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, besixoxa laye kuhlelo lwethu lwakuqala lapho esihlaziya khona ezombusazwe, sibuza ingcwethi kwezombusazwe ukuthi kanti vele kwenziweni ukuze kube lenqubela phambili elizweni. Kusasa-ke siyaqhubeka ngohlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Dinizulu Macaphulana, enye njalo ingcwethi ezasipha-ke ingqondo ezikhaliphileyo. Lwalamhlanje i-remix ka-Vanolila. Siyahlukana-ke kathesi Zulukandaba, sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa-ke lingakhohlwa olunye uhlelo lwethu-ke olwantambama ngo-7:30. Igama lami ngu-Chris Gunn.